soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weleMelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola leMelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weleMelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC uMnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezana PF ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. La namhla loku akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezana PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Swithan Chirotsa.
Ngithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu, ngoba ukhetho olubekhona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota, ama-ballot papers, efika kuma-polling station yambama. Ekusebezele imizizwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale, ifisho ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayitshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke, fithi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza lokho ukuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela, kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela kwa-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena uMnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asisuthisekanga ukuthi ukhethelelana lungabe laba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi ukusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhethelelo aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakala enyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli ve-TRIPC abafana lo mfundisi uMasaya.
Ngibona ukuthi mangalisi nabe lokhu kuqhubeka yini uMnangagwa esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoast balwenhliziyo embi njalo banakekeli izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa ngakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungula irali yabo yakudala eKhwekhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu be-ZANU-P F emhlanganweni ye-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso inaliya bathi i-Second Republic i-revision nje eyombusazwe owawukhona ngesikhathi kaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa labo bantu baqondile sibili.
UMnumzana Switha Ntshirotsa lilunga lebandla eliphikisayo le-SACC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo.
Kwathi i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yodwa inama-interest eZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world ezinjengo-prefect of other countries esingakhangela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokhu bechothozwa. Ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezampilo i-America vele kukhona ekufunayo ukuthi funani sokuzovala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa yiyo kuphela ingqondo abanayo. So thina lokho okukhulunywa i-America ayibazikhulumela nje bazikhonzephela labo nje njengabantu kodwa phina ilizwe leZimbabwe is a sovereign country izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-international amazwe amaningi lezi yiwo azakutsho nethi i-America.
Ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo i-Amnesty International layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esingubakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyikubana nalo obhadala othiwa isidingo niyotsho ingoma ayifunayo kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo nabeyi. So kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjana nawo Amnesty International ngama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America ngama-organizations e-America okhunywa yibo vefana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla bezampiyezi vele akusethusi yonke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini ezingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana bakhona abakhayela ngezomthetho bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinyezinto singazigijimisa siye lapha nalaphana kanti-ke kungenzakala ukuthi ngasingabhilisizathes ebhizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engene vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla lezamuphezu umba abanye abantu bangangenela kukho ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe kusasa. So ubufakazi kunabantu abalobufakazi abahambe emapolisini bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu la.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Amankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yizike. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiki uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okusemthethweni yikuthi iZiki kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khonaphana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabama-airtime bazenzela okwabo i-willing seller willing buy okutho ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi iZiki yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from e-bank ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ukusuyilanda ke emgwaqweni. Na kuzoba nabanye bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeziki mhlawumbe yibo abacina besiyathenga lapha emgwaqweni. Laba abathenga i US dollar besebenzisa iziki yibo abathola ama rates ango 20 ukuthi umuntu efoni yakho leziki kodwa ufuna i US dollar yibo abantu abathola besiyathenga emkambeni omnyama yikho kule rate ye $1.20. Engubonayo futhi engubhasophayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bakwasa amankampani amaningi azayifuna iziki kusiya kuJune njengokutsho kaumongameli webhange elikhulu ukuthi kusiya kuJune sebebhadala ama-corporate tax ezimra 50% yakhona ifunakala iziki laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela ama-companies bayakwasi bayithengisa izikhwele kakhulu sebethola i-profit yabo.
Yes, hathi vele ukutivinje ukugugudeka kwayo kuzima phela lokhu
kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokutholakala kwemali yamanyamazwe ngoba siyamukela ukuthi uhulumende uthe sisese ku-80-20 kutho ukuthi 80% uhulumende uvumile ukuthi sesave i-multi-currency i-20% ye-economy yethu yeziki. Ngakho ke singakuthathi nje ukuthi iziki singenile sibili full blown iziki ingene to service just 20% of the economy wakathesi ngakho ukuthi 80% yaziqhubekela manje imvama ukuthi kungabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesithindo esiphansi kulaleya jebejayele bayafihla leya abayibona lesithindo esikhulu bafuna ukusebenzisa leya abayibona ngani lesithindo esiphansi esingathi i-bad money chasing away good money yikho sikubalekelayo ukuthi abantu bacine sebefumbathi US dollar bathi senzeni iziki ngoba ilancedo yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesisindo layo ngoba bengalinakani ukuthi hayi i-US dollar elesisindo kakhulu bazafihla ama-US dollar abasebenzisa okuza kuthina kuwisa isisindo seziki kunyamalalisa i-US dollar.
Ye, asithi ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evinkilini udinga isinkwa isinkwa kusiphatha njani uchaga ulithenga malini kulokho nje ngamafutshane celo abantu
Dlamini. Ye, isinkwa okwamanje vele besiyi 14 ziki. Uchaku ngona kuya ngothi umhlobo walo chaku kodwa ubona la lovelele kuba 14 ziki. Into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi into yedola iyi 14 ziki emavinkilini amaningi okuthi ukuthi into ye $10 yabe 140 ziki. Into esisho layo lapha.
Nga ungena ngedola ke. Nga ungena ngedola, nga uzithola idola lakho njengoba
lokho. Okwedola lokho kuyidola. Okwe dola, ma ufungu tenga nge dola, ya tenga loke kui dola. Okwe 14 ziku, nga kubona lapana kui 14 ziku, kwenu ufungu tenga nge dola, ya kutenga nge dola. Loke kufunyele. Kula ma price zoma bila. Ute otenga nge ziki, ya tenga nge 14 ziku. Otenga nge dola, ya tenga nge dola. Yimfama, ekona ima fingine na makulu.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitshini le National University of Science Technology ubexoxa ecikweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le kwebulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokho bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqathi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe eHarare yona ithi ilokho iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eHarare kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka iphose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francis Town kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singaba ngcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela Haboroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Uzulu ovela ngaseZimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabana lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba ezitshiyeneyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi baleli lizwe.
Ziningi izindaba lezi ezifika lapha kithi sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi wangkona bale nkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise kuMinister of Labour.
Ungwenya uthi okudanisa ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi kulani lizosebenza engabona selusebenzele sesebenzile sesidayi mina indakhathi kule bizo langikhona abalisebenzisayo kwanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, uMongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lumthetho uvotelwe ngamadali womabili eLady House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lumthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali eUkraine. Uncedo lwezikhali zempi olubiza imali ngamabhiliyoni amadola adlula amachumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine kuthi amadola angamabhiliyoni angamachumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayithoba minombili i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa waJabibhango Dube.
Ngibona ingathi isikhathi besesiside ukuthi besekufanele ukuthi bakwenze khonokho ngenxa yokuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela le lizwe leRussia. Okungaukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesiqhe esikhulu kakhulu esithengisela osobala ukuthi isupport yeMelika elizweni laseUkraine nxa ukuthi ingasathola isupport kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine ibisihlehlela nyovalo ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona-ke ukubona njani lokhu njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babugande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabe kukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe kungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besesponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bhangodube olandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembe Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngomqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingxoxo ayiqhube lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Now we are America ngizodlala i-college soccer. They after ngadlalela for a few teams that are America. Asengibuyele ekhaya ngayadlalela eZimbabwe izili-Highlanders futhi for 2 years.
Singathi-ke kuyini ukukholisa kwa-Highlanders khona ngabe njalo wadlalela kobani Thomas Mkhumbuzo?
Ngathi ngaba nenhlanhla kakhulu ukuthi kwa-Highlanders ngadlala lama-childhood heroes ami amaningi oPeter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netai Moyo, Willard Khumalo, Mesitu Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, oZenzo Moyo, Senzo Khoko, Siza Khoza, Kitlunga Junior, labanye nje abaninginingi engaba lethuba lokudlala la.
Izihambi ngawunjalo unjalo liBhoso njalo nxa sithi ungena kompani emagomeni osizo njalo.
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula kobulawayo there were few things esasizazi njengabantwana bakobulawayo ukuthi sasilalela i-Soul Brothers ku-music kulezi ezombangazwe sasilandela i-socha eliphethe umntwana liqhuba lihloka lomumbe emaceleni kwezomusic wekhaya kwakulalela umajayivan and then when it came to okwemidlalo yebhora sonke sasilandela i-Highlanders so ukuba lethuba lokuthi number one udlale ku-Highlanders akwakuyinto enkulu
kakhulu. Uzuze esikhwameni nini kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, singathi it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingayiqadi sikakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresenta iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kuBhoso waya?
Sengisuka kuBhoso ngathola ithuba lokubuya e-college so ngahamba ngayafunda e-college for 4 years but izikole nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe but after 4 years ngaqeda i-college and then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93 sawini championship. Sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 sawini championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team so ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Ye, khathesi wenzani
me? Khathesi sengingu-coach. Ngikhocha i-college soccer ngathi ama-college students kulivyethu khonapha e-college soccer
ibizwa kuthiwa kuyi
kuthiwa yi-Trinity College kabe ngikhocha khona ilingethu kuthiwa yi-NCAA.
Ye, kunjani umsebenzi wenu?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi ngumsebenzi.
Loke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ungumqeqeshi weqembu lenguqu ngapha kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Ongwa manje sengitetela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyalibingelela bontungami inkomo kinonke mahlabezulu elikhipha iStudio 7 nesicelo lapho abantu bontungami inkomo indaba lezathi ngizikhipha lezikhipha ezinjalo khiphani isishona khiphe isindebele zathi siyasiza isishona siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwa ukuthi labo bakhala njengathi yinto kwesikukhalayo lingakhiphi isishona libe sethi isishona a khiphani indaba zonke njengoba zinjalo zoba kade lizikhipha kuqala silalela lo ngazwa isishona kakhimvulisa izwo esindebele sinaso izindebele ziningi vele izindebele so sicela lezigibhe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhulumayo la sizwa ukuthi isikhalazo sabo bona abakhala ngaso yini labo sikuzwa ukuthi kuyafana na yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka ngapha ngicela nje khonoko nje bantu bakhi cela nje ukuthi like sikhiphele lathi siNdebele esishona yabo
sanibonani sanibonani kwistudio 7 ngicela ningadinga ngami ngoba ngicela ningadinga ngami balaleli kwistudio 7 zonke ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi usize ukuthi ningithumezele inews ze-Studio 7 ku-WhatsApp kimi ngoba manje ngizithola nzima ngizithola nzima inews ze-Studio 7 so ngicela ningithumezele nge-WhatsApp.
Studio 7 siyacela kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini kanti kona lama bekhuluma bethi bale ntsha batsho intsha yiphi kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba fana nxa kusehlula ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga abadala laba kucabanga kusekho kabacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa kucabanga.
Siyalibonani siyalibonani umthwakazi omuhle siyalibonani nonke DOA cela ukubuza ukuthi kanti leyo isiki okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe or iyathenga nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa ngaphandle kwelizwe na sele ukubuza lingisiza.
Salibonani msakazi kustudio 7 salibonani basakazi andathi siyaphila mina basakazi into engikhala ngayo yilento yokuthi ekamnangagwe siyabona nje basihlukumezile labomalume babo omgabe labokhazora bakothi wengabonabambithwa ngoba kodwa lento endlumisa ngesisu into endlumisa ngesisu engenza ndale ngishilana ileni eyasebhubhu yokuthi umnangagwe siyengenaphi endabeni zikalobhengula ngoba wena kusiyibo bantu bakithi lapho ufunani khona ngapha ebhubhu sewuzwakala kuthiwa zwakala ethi usebhubhu uzwakala ngethuna likalobhengula ungena ngaliphi yena yena uyini laphana hhayi le nto le ngiphathisa ngekhanda badala ingiphathisa ngekhanda kakhulu andlali kahle
basakazi abahle esikhatheni ngokutsho nje amnangaka bafuna yonke imali ama-foreign current bafuna ukuwasa bafuna ukuwasa bafuna uzisaphi lezo mali bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali bezibhenke beqeda lapho lo mkuba lo wezikhi benikeza abantu hhayi vele bayeke le nto le imali zabo ezintsha bazi ukuthi ezilongo vele izimbabwe kungakakhitshelwa ama-sanction emali iphepha lemali lingekho ayikho imali ekhona liphepha lana kuyafana kuzofana konke nama-firasthek ngoba naso uma ngiseqalile kuwo hhayi sesikhathile and then la bantu basezimbabwe abayeke ukurojwa ami ukurojwa kambe sikhanyele sonke hhayi khathele ngako la bayeke vele le nto yemali yabo leyo.
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp lanili lakho ukuthi lisithumele imbono yenu njalo lanxa lifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngengilazise balalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. uhulumende wele Melika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eAmnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza osomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChrist Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.